Siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 3 kuMabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-People's Democratic Party lithi kulihlazo elikhulu ukuthi akulamuntu ngitsholo yedwa obotshiweyo kumbe oxotshiweyo phezu kodaba lokunyamalala kwamadayimana abiza amabhiliyoni alitshumi lanhlanu, i-15 billion dollars. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezike zasekela ibandla le-ZANU-PF zithi zephulwe umoya ngokuguqula kukamongameli Mugabe leli bandla eselenza elakhe lalabo abaseduzane laye. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi asungule isikhwama esokuncedisa ngemali abantwana abaphila lobugoga elizweni, abanjengalabo abafunda isikolo seKing George VI koBulawayo. Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labatsha, silontungameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi kulihlazo elikhulu ukuthi akulamuntu ngitsholo yedwa obotshiweyo kumbe oxotshiweyo phezu kodaba lokunyamalala kwamadayimana abiza amadola alitshumi lanhlanu, i-15 billion dollars. Ukunyamalala kwamadayimana la kuvezwe ngumongameli Mugabe kunyanga ezisanda ukwedlula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli kamkhokheli we-PDP uMnumzana Sam Siphepha-Nkomo ngalolu daba.
Ngesikhathi mina ngiku-government during iGNU kwakuhlalwa kukhulunywa sizwe ngililanga ukuthi hayi sokunomuntu obotshiweyo obotshele elamadiamonds ephuma ukuphuma elizweni lamadiamonds, but even bona ababotshwayo kakukho lo yedwa oko wagwetshwa ngenxa yokubana lowo muntu wayebotshwa wayengazithwaleli, wayethwalela otyhefu amadiamond wonke ehanjiswa phandle. Ungabona u-head of state e-admitha ukuthi kulama diamonds i-15 billion atshontshwayo under his nose. Ngezi kuqakathekile ukuthi lowo head of state aluba sibili engumuntu ozwayo aluya resigna, but in Africa they can still loot, do whatever they do, nothing happens to them. They can't even resign because most of them abala conscience, abala conscience at all. So imali le bayayazi omgadi, bayayazi.
Ilizwe lingaphumelela njani pho babuNkomo liphume ebunzimeni elikibo nxa uhulumende kungumhlambi kazelusile nje kulahleke amadayimana afika imali yonke le kuswelakale lo yedwa obotshwayo kumbe oxotshwayo kuhulumende?
Uyazi i-budget yethu njengeZimbabwe i-5 billion, a little below $5 billion. Ngakutshontshwa upresident selathi kutshontshwe yadisaphi imali eyi-15 billion, kutsho ukuthi yiminyaka emithathu. Aluba kuthiwa leyo mali ayi-available phezu kwalokho esilakho, aluba umumo wethu kawunje njengoba unje namhlanje, aluba senelisi ukuimporta ukudla kodwa namhlanje sidubeka, sesicela kubantu esibaphethisayo abe-West ukuthi heyi sinikele ukudla.
UMnumzana Sam Siphepha-Nkomo umsekeli kamkhokheli webandla le-People's Democratic Party. Izizalwane zeZimbabwe ezike zasekela ibandla le-ZANU-PF zithi zephulwe umoya ngokuguqula kukamongameli Mugabe leli bandla eselenza abathi ngelakhe lalabo abaseduzane laye. Isikhulumeli sebandla lezaphu kwele-South Africa uMnumzana Andrew Nyathi uthi lokhu yikho kanye osokwenze ibandla le-ZANU-PF lidabuke phakathi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
UMnumzana Nyathi uthi zonke izinto ezazilwelwa ngabalweli bempi yenkululeko zatshabalala ngesikhathi uMongameli Mugabe ethatha intambo zombuso ngo-1980. Uthi lobanje kwakulwelwa ukuchithwa kombuso wabamhlophe owawunakakela abalutshwana. Umgabe uthe esethethe intambo zombuso waqala ukwenza okusuthisa yena yedwa.
Sasikulwela ukuthi abantu basebenze ngokukhululeka kuthuthukiswe ilizwe, abantu bakwazi ukuthi bangabantu banye bonke, hayi ilizwe labo zibani elabangane. Sasikho lokho esasikulwela vele. Sasikulwela ukuthi kube lelizwe lihle lethu sonke nini singamaZimbabweans.
Umnumzana Godnosibanda yena uthi ukuxotsha abaningi kuleli bandla ngumkhuba wenkohlakalo nokubulala ukuze uMongameli Mgabe labaseduze laye baqhubeke bebusa.
UMongameli Mgabe wabisela ilizwe lethu emuva kakhulu. Waqala ukubulawa abantu lobuselo babukhona, utshontshwa kusenziwa yonke into up to indaba yeyilogate into nje eyagcina ingaphelelanga nje ukuthi kwenzakalani.
Unyathi uthi okwenza ibandla lezaphu liphume ebandleni lezano PF yikho ukuthi okokusenziwa ngumgabe labanye bakhe kayisikho ababekuvumelene.
Kwenza ubugebenga nje uvoxe uvoxe bese bephanana amaplus lawo bengalimi lokuwalima. Ulibulele Musiliso ukubala ikuthanda. Ungathi izitimela zingaphi kazikho ubuza ukuthi lokhu kungapha kukho amaplus angapha kukho infrastructure amabhizinesi konke kufile.
USibanda uthi ezomnotho zilele ngogedla nje kungenxa yomkhuba ukucabangela kwabalutshwana besala ukwabelana labanye umnotho welizwe.
Wathi ngesikhathi ethatha ilizwe wabulala abantu waseqala ukuthatha izimali ezithatha eBritain labo IMF labo World Bank zangena ezikolodeni from there sasesigcina singena ku-SAP dukuduku nangumuntu from nowhere waqala ukuthi senikeza ama-veterans imali ezingama-$50,000 waqala ukunikeza abantu amaplazi wabulala ilizwe kakhulu.
Unyathi uthi nxa kule nto elethe ukuphumelela kweZimbabwe okwedlula zonke yikusuka kwaMongameli Mgabe esihlalweni.
Akudingeki nje ukuthi sitshone sizihlupha ngokuthi kuza kuba njani. In fact kuza kuba ngcono ngoba at least akusela umuntu oyalala ecabanga ukuthi maybe kula muntu abaza kuqoqodela bamthathe bayemfihla.
USibanda uthi aluba ibandla lezano PF leZimbabwe akuzange kubuswe nguMongameli Mgabe aluba iZimbabwe ngelinye lamazwe aphumelele kakhulu e-Afrika jikelele.
Kube kwangena omunye umuntu mina I think kube sikude kakhulu as a nation and kube kangikho nje phandle kwelizwe nje njengoba sikhuluma manje because liyani indaba elaphana yeyindaba into nje eyenziwa ngabomo.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Patrick Moyo uthi ukubulala lokuxotsha ngodlakela labo abebengavumelani laye yiyo into azasala ekhunjulwa ngayo uMongameli Mgabe.
Sizomkhumbula njengenkukhu ebekela amaqandi uye futhi watshomoli wabulala iwahla wayakha wadilisa. Lokho angeke sakukhohlwa futhi lokho ngithi mina angeke samthethelela.
Ibandla leZimbabwe People's First elikhokhelwa ngowayengumsekeli kaMongameli Mgabe ngesinye sezibonelo zalabo abaphume kumbe ukuxotshwa ebandleni leZANU PF ngenxa ukungasuthiseki ngendlela obekuqhutshwa ngayo izinto. Lezi ngezinye zezizathu ezenza abanye baphumele egcekeni ukuthi kwaba liphutha elikhulu ukupha uMongameli Mgabe intambo zombuzo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Kodwa uMongameli Mgabe usanda ukutshela intatheli izindaba kwele Japan ukuthi abantu beZimbabwe yibo abafuna ahlale esembusweni njalo bengathukuthela engasuka. Okugcizelelwe iziphathamandla zebandla leZANU PF ezisanda ukukhuluma le Studio 7. Umeli webulawayo East edalele eParliamente uNkosazana Thabita Khumalo uthi kufanele uhulumende asungule isikhwama esokuncedisa ngemali abantwana abaphila lobugoga elizweni ngoba kusobala ukuthi abatholi uncedo olweneleyo. UNkosazana Khumalo yena osanda ukwethekelela isikolo seKing George VI kobulawayo lapho okulondolozwa laba bantwana utshele iStudio 7 ukuthi uzakhweza lolu daba ukuthi luhluzwe edalele eParliamente.
Ngithe ngifika ngafica kulabantwana bodwa abagogekileyo, iningi labo abanye babe bengezwe endlebeni, abanye bengakhulumi, abanye izandla kazisebenzi ukuthi abhale njengathi ubhala ngomlomo, abanye bale Down syndrome, abanye umzimba uhambe kungubele, ulama crutches asebenziswa ngumntwana omncane oku-grade 1, abanye yilabana abasebefikile esigabeni ukuthi balobuhlungu obunye ongabuzwisisiyo ukuthi kanti injani sizobuhlungu. Bekungela muntu oyedwa waphandle ngaphandle kwabazali lababalisi. Into engikhubule kakhulu okutshengise ukuthi uZulu angazi ukuthi kazi utantana laba khona kumbekala ndaba labo njalo uhulumende kalandaba labo ebefuna ukuthi bangene emgwaqweni batshengisele baliswa ukuthi batshengisele ngoba baswele imali yokubhadala amapolisa ukuthi babaphelekezele umntwana ogogekileyo uyadula so abazali bebengena maso babona ukuthi ngcono benzeni bahambe echechi lapho esihlangane khona okuyinto embi kakhulu ngoba uhulumende uvele kwagodlwela abantu unxa azofuna ukuthi babhelekezele ngamapolisa uma betshengisela akumelanga babhadale kanti ithi imali yankhona bayithathanga kabasebenzi nxa kuqhatshwa kabaqhatshwa
lifuna njalo ukulukhweza lolu daba ephalamende kuyini kahle kahle elizakhuluma ngakho
engizakhuluma ngakho kokuqala yikuthi laba abantu balomkhuhlane wengculaza bathi ngunceda and balifuna izulu lakho nakusasa laba bantu bathi khona labo bakhaliphile okunye okunzima ngalezo ziphiwe abalazo lokugogeka babo lezo ziphiwe ngazikhwezo ngoba iningi lama beqede King George VI akusela lapho abaya khona abangeni e-Nust abangeni e-UZ abangeni e-Midlands bazangena bathini abazali babo ezehlule ukubhadala khona beking e-KG VI engizamile ngukhankasele khona okuyukuthi ngabaphiwe imali i-social welfare iningi izalukwazi lamaxeko izimali laba they qualify also endi lakhona ukuthi khona ungakhangela ekuqhatsheni la kumele kube lomthetho ukuthi khona uma beqhatha yes we need gender balance nxa beqhatha we also need physical challenge balance ngoba uya already siyaba stigmatize ukuthi vele kayisibo bantu so bahlala bengabantu abavalile iningi labo kabaphumanga basemakhaya
lo ngumeli webulawayo East edalele parliament unkosazana Thabita Khumalo owebandla le MDC elikhokhelwa umnomzana Morgan Tsvangirai Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli inkomo. Namhla silengcwethi kwezempilakahle unkosazana Anethi Moyo njalo sixoxa ngokumemetheka komkhuhlane we-TB. Kanye lobudlelwano obukhona phakathi kwawo legciwane le-HIV. Mamoyo, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Ntunga.
Ungathi umkhuhlane we-TB ubhahe kanganani eZimbabwe?
Umkhuhlane we-TB ubhahile okuzwayo kuleli. Imbangela ukuthi lesiqelwe igciwane le-HIV olukhulu oluyilo oluyenza ukuthi abantu bathole i-TB kalula. So uzathola ukuthi lapho i-HIV ebhahe khona le-TB iyanda ukuba ibhahle kakhulu. So thina lapho eZimbabwe ungathola ukuthi ezibhedlela kathesi i-burden ye-TB le-HIV iphosifani izabe ikhona kuzigulane ezifika about 75% ababe be-admitiwe ezibhedlela. At any given time.
Kulobudlelwano bani obukhona phakathi kwe-TB legciwane le-HIV?
I-TB le-HIV iyathandana kakhulu. I-HIV yenza ukuthi amasotsha omzimba asivikela emkhuhlaneni abe very weak. So nxa ese-weak kanjalo, i-TB yasikuthola kulula ukuthi ingene emzimbeni womuntu. Umuntu ole-HIV wandi kugula i-TB ebuhlungu njalo elamandla kakhulu okwedlula nxa ingagulwa ngumuntu ongela-HIV. So ngisho ukuthi ubudlelwano bakhona ngobokuthi i-HIV iyancedisa i-TB ukuthi ingene emzimbeni. I-TB nxa ingangena emzimbeni womuntu ole-HIV umkhuhlane wakhona ubuya ngamandla.
Ungathi ibamba kakhulu abantu abale HIV kumbe abantu abaziphileleyo nje abangelalo leli gciwane?
I-TB ibamba kakhulu abantu abale HIV kakhulu. Kodwa ke iyakwanisa ukubanjwa ngumuntu ongela HIV elokunye okungabe kumehlisa amasotsha akhe omzimba okungafananisela i-cancer esidlulele okungafananisela umuntu oyelatshwa ngamanye amaphilisi okuthiwa ngama-steroids ayehlisa wona lawa amasotsha omzimba njalo abantwana abancane kakhulu ibe wabengela HIV bakwanisa ukuthola i-TB ngenxa yokuthi amasotsha bomzimba abengakaqini kakhulu ukuze akwanise ukumvikela emkhuhlaneni.
Yiziphi impawu eziveza ukuthi umuntu layo i-TB?
Sikathesi thina emakliniki ethu onke abona abantu abale HIV labangela. Siyaqonqosela kakhulu ukuthi umuntu wonke kumele ascreene for TB. I-screening le esiyenza is just an interview esiyenzayo, sibuza umuntu ukuthi uke wakhwehlela yini okwesikhathi eside okwedlula 2 weeks. Ukukhwehlela kwakhe lokho kuyamenza ukuthi agcine kakhulu ebusuku yini, kuyamudla umzimba yini. So imibuzo enjenganaleyo yesiyabe siyikhangela, sizama ukuthola ukuthi umuntu le-TB ngoba yize impawu ezingasibonisa singakaze simkhangele umuntu emuntwini ole-HIV kumbe emntwaneni omncane kakhulu osebelesikhwehlela okwesikhathi eside kumbe kumuntu ogogeke kakhulu osebelesikhwehlela okwesikhathi eside, singadinga impawulo ze-TB.
Welatshwa njani lo mkhuhlane? Abalawo iwaphi amazwi ongabakhuthaza ngawo?
Nxa umuntu engaba lesikhwehlela okwesikhathi eside, especially abalegciwane le-HIV, kumele amake sure ukuthi uscreeniwe. Thina sile nhlanhla-ke lapha eZimbabwe ngoba i-TB yelatshwa mahhala nguhulumende through the Ministry of Health.
Hayi, bekukuhle ukuba layo kuhlelo. Siyabonga mamoya.
Ngiyabonga Mpunga.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo, sixoxa lengcwethi kwezempila kahle unkosazana Anethi Moyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile Inkomo weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizweni umculo kaJays Marabini umajaha wodwa Ndlovu esithi Ntombe Enhle, ingoma ekudlalade lakhe elitsha elithi Thulasana. Marabini othi Ntombe Enhle selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.